atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuNhlolanja 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye World Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus.
Kufanele singabe umthethimula azame ukuthimulela endolo lanele ukwenzela ukuthi isileyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho. Lokhu kusebenzisa ama-enkona lamathishu.
Ingcweti kwezokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukunqabela indlala.
Uyakhuthaza ukuthi kube kwindawo lapho ezinye khona abantu babalime inhlanyelo le evuthwa masinyane njengabobhingi njengeyinyawuthi.
Abantu bathi bayalamba okumangalisayo eZimbabwe.
Impuphu kathesi yenza malini, yenza almost $100, of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebegcina sebeziphosela kwezinye izinto ababe bengafuni ukuze, for example, i-prostitution.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ye World Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus osubulele abantu abedlula amakhulu amathathu kwele China. Omele inhlanganiso le eZimbabwe, uDokotela Alex Kasasira utshele umsakazo weStudio 7 namhla ukuthi awukabi lomuntu okhanya elomkhuhlane lo elizweni kulabo abavela endaweni ezijiyeneyo kwele China lamanye amazwe osokuqhamuke umkhuhlane lo okhanya ungelapheki. Kulabantu abafika inkulungwane ezilijumilane 14,000 abalomkhuhlane lo kwele China. Sokulabantu abalawo kwele Philippines, eRussia, eUnited States lamanye amazwe lapho osokuvinjwa khona abantu abavela kwele China ukuba bengangeni emazweni la. Ukuze sizwe ukuba abantu bangazivikela njani emkhuhlaneni lo, sixoxele ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Elopis Banda.
Abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho kithi lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kalihlangani labantu abaningi abaphapha bevela endaweni esikhatshana. So okuqakathekileyo ukuthi bengethuki kakhulu, ye ukhona umkhuhlane njalo World Health Organization isubikile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima, but singethuki kakhulu, singethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane le utalelana ngokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, kungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yikuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi. Ngenxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke ama-virus lana aphuma ezandleni. Zigezelwani izandla kwesathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ubusungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Kufanele singabe umuntu ethimula azame ukuthimulela endolo lanele ukwenzela ukuthi isileyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho. Lokhu kusebenzisa ama-enkona lamathishu.
Ye, nxa sisikhangele ke dokotela, singathi ke uhulumende uyalitshela yini lina odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa ke sokulomkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezi xwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela ezo xwayiso.
UDokotela Elopis Banda yingcweti kwezempilakahle ezimele yodwa, sixoxe laye ekoBulawayo. Ingcwethi kwezokulima zithi kumele abantu eZimbabwe bahlanyele amabele atshiyeneyo njalo lotshani bezifuyo ukuze banqabele indlala elizweni ebangwa yikuswelakala kwezulu. Incwadi lezi zithi kunengi okungenziwa nguZulu ngesikhathi sokoma okungenza ukuthi abantu baziphilise hatshi ukuthi bamelele ukudla okuphiwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa. Enye yezincwadi lezi ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolijini leNational University of Science and Technology obona ngendlela ezibalulekileyo zokuhlenga abantu okubizwa ngesilungu ngokuthi i-disaster management.
Isikhathi sesomiso phakathi kwesikhathi kumele sibe sithola izulu kuyanda bese kuthi ngama-mid season dry spells ukuthi engxa phakathi kwenyanga kaJanuwari uzibandlela kumbe uFebruwari sithole ukuthi akunazulu ngisho izilimo bese zithitha lithi selithiya kwizulu sokuthile emasimini. Konke lokhu kuzahlala kukhona, kuzabe kuthiyana ngeminye iminyaka kube nganeno, kweminye iminyaka kube sezingeni eliphezulu, ngoba yinto osokumele siyamukele ukuthi sesizaphila lakho. Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemadepheleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma.
Nxa ukuthi ukhangela ukoma okukhona ekuqaliseke iminyaka le edluleyo, singathi ungathi lokhu kuwesi kulokunye wakho wakubona empilweni kumbe kume njani?
Yes, ke saba lesomiso ngabo-1981-82 khonapho, saba lesomiso esifanayo pose ngo-1991-92. Le minyaka leyana o-2007-2008 kuye kwaba le ndlala enkulu phose ligoqele ilizwe lonke. Kuyabe kulokhu kusivakatshela nje cause ngemva kweminyaka emine emhlanu siyaba lesomiso esiphezulu. Kube sokuthupha nje ukuthi kwesinye isikhathi iminyaka yendlala ibisilandelana ibe mbili ibe mthathu, lapho-ke kusuka kudale ubunzima ngoba amandla okuthi sisukume aba malutshwane. Kanti-ke kungaba ngumnyaka owodwa hhayi uyakhube kuvuke masinyane, kodwa ingalandelani ibe mbili ibe mthathu lingane ukuthi izulu ugcina kuyukuthi impahla yonke ebesilayo ithi silahlekele, ikakhulu ungakuswelwa izifuyo nokuswelakala kokudla kwesinye isikhathi kugcina kusenza ukuthi uyagcina usuthengisa ikhuba lakho olima ngalo kumbe uthengisa impahla eyinye eqakathekileyo empilweni kwakho usuzama ukuthi uvale isikhala sesivulekile ngokuswelakala kokudla.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyoni obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende ole-Agricultural Technical and Extension Services. Okwamanje-ke sesilinika-ke umnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolishini le-National University of Science and Technology.
Kwendlela le enkulu le isilimazile abantu. Ngiyakhuthaza ukuthi kuleke ndawo lapho izulu elina khona abantu babalime inhlanyelo le evuthwa masinyane njengabo-beans njengeminyawuthi kuyavuthwa masinyane konkeyana kuyezele ukuthi at least okutholakalayo kuncane kutholakale. Abantu bayalamba ngithe bahla kanye ngelanga number two abantu sebelindele lelo hlelo le-WFP okusebezanika abantu okudla ngithulesa emadolobheni kubi kakhulu.
Nxa sesikhangele-ke uhulumende ujala ukukhuluma ngokuthi abantu bahlanyele izilimo ezingani zivuthwa masinya, kodwa bakwenzi khonokhu kwenziwa kuyini ukuthi abantu bangakwenzi khonokhu? Ndlovu,
ngibone ngani imeseji mengithi ukwenza kwahulumende kungabe kungamotivate abantu emakhaya ukuthi bakhangele lezo zilimo ezivuthwa masinyane. Yebo, siyakubona ukuthi nama-NGO zikazihlabela leyo ngoma, kodwa sibona i-uptake yolelehlelo incane kakhulu. Why? Ngoba abantu maybe ngabakazwisisi, basedinga ukuthi bazwisise ngamandla. So kuhle sihlabele sikuhlabele sikuhlabele, maybe futhi sigcine sesithi ayi akube ngumthetho ukuthi oyatholakala elima umumbu etezi aboshwe nokubotshwa. Nakusho ukuthi impethe ngomumbu lapho umumbu ovuma khona, but lapho umuntu okulombela avume khona kalimi isilimo esinjani esivuma leyo ndawo njengondawuthi njengebele.
Singathi kumbe okunye okwenza ukuthi bangalimi ikhonokho okufunakalayo okukhulunywa ngabantu abazingcwedi kwezokulima kwenziwa ngokuthi abantu enxa yabasakudli konke lokhu, akunjalo baba Ndlovu?
Kuyinkinga waye bengakudli ngoba safundisa ukuthi sidle khonokho okuthiwa ngomumbu ngemva kweminyaka eminingi kusukisela even before independence. Khonokho ngiyakunanzelela, kodwa ungananzelela sekuthethe o-HIV AIDS ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukudla kwakudala yikho ukudla. And sesikhonjiswe ngabantu abavele emazweni akhatshana ukuthi khonokho besikudla endulo yikho okudla okugcweleyo okuhle futhi njalo. Ngiyananzela ukuthi abantu sengamavile of course ukuthi bayebhula unyawuthi bayokhipha emasimini bathi aluma kodwa kangena eBotswana ivele liyahlanyela unyawuthi uyahlanyela zikhona indlela ngeqiniso lokuthi even lama-universityathi angakhipha inhlelo zokuthi bakwanise ukugiga unyawuthi kumbe ukuwuvuna ngezela ezingezabe zibangela ukuthi abantu balunywa abantu abayethandi ngoba bathi kuyaluma kuphela nje zi
umnumzana Everson Ndlovu yincwadi ebona ngokuhlengwa kwabantu eZimbabwe ngesilungu okubizwa kuthiwa i-disaster management. Kusenjalo abantu abalemisebenzi etshiyeneyo labathenga bethengisa impahla bathi kabasanelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe lokoma elizweni lonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abantu abalamba emadolobheni bedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Abanye ngabasebenza kukhulumende lemafekthalini njalo labathenga lokuthengisa impahla emigwaqweni. Omunye wabaswelayo ngumnumzana Mathew Sithole ohlala eGambuzuma.
Becabanga ukuthi vele njengabantu abahlala lapha kuma-urban areas abantu ayisebenzela bona behle besincedise manje kukanya vele kabasakwanisi labo ukuthi besinikeze imali owama-salaries owama-wages aright even ama-school fees abanye abantwana bethu kabakah besikolo ngendaba naleyo ukudla kwankuna sokuhlupha inyama ngokwayo vele asakwanisa ukuyithenga ukudla njengesingo asakwanisa ukuthenga amafutha ngokwawo asakwanisa ukuthenga ukulima kwankuna njengoba ubona vele into yel nino leyo akusela ivele emasimini akusela izinto so akusela lutho vele empileni lapha so sibona vele izinto sezinzima lapha eZimbabwe asikwazi ukuthi uhulumende ozosiyenzela kanjani ukuthi elungise into le masinyane
baningi abathwele nzima njengaye. Umnumzana John Benure ohlala eWarren Park 1 eHarare uthi ubunzima obuselizweni sokusenza ukuba abantu bahambe emisebenzini yabo ukuyadinga ezinye indlela zokuphila hatshi okumele bakwenze emsebenzini lowo.
Masebe sebenzi bahambe emsebenzini ukuyisebenza bahambe kedinga imali ngezinye indlela zabo. For example, yabachaya ama-consultants landlani ukuthi baphile ngoba imali yabo kayikwani. So bagcina bachaya ama-consultants, bagcina badu all the other things, bahamba emsebenzini okwechiya ibhathi kuphela.
Umnumzana Kutsayi Ruziwe uthi impilo enzima kakhulu eZimbabwe.
Imali zokulima bayatshontsha, imali engakahulumende bethi ngeyabo, kuthi imali eziphiwa abantu eze-social welfare. Abantu kumele bathole lezi mali kodwa kabazitholi lutho.
Esinye isakhamuzi seHarare othe igama lakhe nguFarai uthi abantu abaningi sebethembele kuNkulunkulu.
Just have to hustle day in day out.
Kufuze sidinge imali amalanga wonke. Akula okulungayo. Wonke umuntu uyakhala. KuNkulunkulu phezulu ezulwini. Siphila ngomusa wenkosi.
By the grace of God.
Osakhulayo uLamek Mandevu uthi abantu kumele bazimisele ukuhambelana nesimo somnotho esibi eZimbabwe.
Things are not well, but it doesn't mean that an entrepreneur has to die because an entrepreneur is
ukuthi izinto zinzima siyavuma kodwa abantu abathengisayo siyacabanga sibone lapho umkhonomi oyakhona. Siyacabangela abanye ukuthi ilizwe liyanga. Ngikhuthaza abanye ontanga ukuthi silwisane lokuyanga sonke.
Fight this poverty issue together.
Kodwa omunye umama osakhulayo unkosikazi Faith Murewa uthi abesifazana abaningi bathwele nzima.
Udubo lolu ayisikho ukuthi lutholakale ebantwini omama abasemaphandleni kuphela. Lalaba abasemadolobheni labo baba affected ngokuswelakala kokudla. For example singathi impuphu kathesi yenza malini yenza almost $100 of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebegcina sebeziphosela kwezinye izinto ababe bengafuni ukuze for example i-prostitution, ubusela and all that. So khona kuyaveza ukuthi labantu abasemadolobheni labo baba affected ayisikho ukuthi ngabasemaphandleni kuphela and of which masingathi akhangela abemaphandleni sometimes liyakwanisa ukuncedana izakhamizi and all that kodwa masesikhangela emadolobheni kukalutshwane ukuthi omunye ekhangele umakhelwane and all that so ngabe ama-organization bekhangele wonke umuntu not ukuthi abasemaphandleni kodwa behlanganise bonke abasemaphandleni labasemadolobheni.
Omela ugatsha lukahulumende ubona ngabantu abaswelayo olwe-social welfare umnumzana Clifford Madurira uthi bahlolisisa inani labantu abaswela ukudla.
Yes, we have started to identify people in every community.
Siqalile ukudinga lokubona ukuthi bangaki abantu abadubekayo emadolobheni. Sifuna ukuthi sibone ukuthi labo abasemadolobheni
banakekelwa.
Liyakhuphuka inani labantu abaswela ukudla emadolobheni lemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Siyasikhangela esiphathelene la kwamanye amazwe ngamafitshane. Yes, ke sikhangele esibhathelene la kwamanye amazwe ngamafutshane. Uhulumende wakwele Malawi uthi uzavimba imigwaqo yonke kusasa eqonda edalele High Court lapho kuza kwethulwa khona isinqumo sokhetho olwenziwa nyakenye kwanqoba khona umnumzana Peter Mutharika. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu kalwenzanga ngemfanelo. Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million kwele Niger, eMali kanye leBurkina Faso bakhala ngendlala enkulu okokuthi iningi labo lilakho ubulawa yindlala. Sike sikhangele ke ezamasiko.
Sinana masiko
senzi bomandla
ngelo baba mkhulu
sinamasiko
babelo bola
use
lingathola njani izulu kandaba lamhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke kubekela phambili ngodaba lomendo. Siyakwazi ukuthi kulama ntombazana akhala kakhulu esithi asathola umendo ngenxa yokuthi amajaha kungani ngasatholakali. Lamhlanje ke ngilo mfundisi kumbe ngithi uapostle Midian Dube. Baba Dube, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga Dube, kunjani my friend?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ye, nathi udaba abantwana bayakhala laba abasakhula abangamantombazana bathi umendo awusatholakali, kuhamba njani Dube?
Kulama problems ambalwa Dube engakhuluma ngawo. Okokuqala ukuthi obaba abekho ezindlini, abantwana abangamajaha abakhulileyo okumele ukuthi bashade abanabantu ababakhokhelayo ukuthi baqiniseke kumbe baqinise indaba yokushada, babe yisibonelo ebantwaneni babo abangamajaha. So abantwana abangamajaha babhizi badlalisa abantwana babantu. Okwesibili okulusupho kakhulu, wona lamantombazana akhala ngokuthi imendo kayikho, udaba lokuziphatha alusekho. Umntwana oselungele ukubenda umele ahambe njengomama, umele ahambe njengomuntu osere. IBhayibheli lithi othole unkosikazi, ngesilungu lithi he who finds a wife uthole into ende, kanti bangathi ukuthi othole untombazana. So kuthi untombazana umele akhiwe alungisiswe abe ngumama okubonakala elungele umendo. Ayisekho leyo ndaba omama abasela sikhathi lamantombazana abo, o anti abasekho, songo anti besilungu, akusela direction ebantwaneni abangamantombazana. So kuzima, especially lapho ebhola esifona dina Dube, abantwana babhizi baziphuzela amatshwala, balala ematshwaleni, yinto nje akuqedakani.
Manje
amaningi
kukhuqulwa njani kunoko?
Kumele besibhekene ukuthi konakale ngaphi, indaba ilahleke ngaphi, ngoba i-church lesintu especially empilweni yoluntu akwehlukananga kakhulu. Kumele ke sibhekene ukuthi ngitsho nasezikolo, ngoba izikolo azimelanga ukuthi zifundise lokho engathi i-academics kuphela, but kumele kube lokubunjwa kwabantwana, lokubunjwa kobuntu, both amantombazana labafana, kukhulunywe ngendaba yokuqhakateka komendo, ngoba isisekelo selizwe lonke, isisekelo segaba sonke yimizi eqinileyo. So nxa kungesenamizi kutho ukuthi ikusasa yabantwana, ikusasa yelizwe, ikusasa yendawo alikho. Kuzabakhona ukuthi kuzagcwala abantwana abangalaboyise, abazakhula bengala support, bengala direction. So kuney'kinga eziningi ezivele kungashadweni, like kungashadini kwamantombazana lamadlana Dube.
Ye, ngamafutshane sibili kakhulu, akuvale khonapho baba Dube.
Umuli Dube ake zibuyele emulini yakudala, abantu bachithe isikhathi labantwana babo, baba bachithe isikhathi lamajaha, omalume labo bangene bakhulume lamajaha ngokuqakatheka kokushada, o-anti labomama bahlale phansi labantombazana bakhulume ngokuthi intombazana iziphatha kanjani esilungele ukushada. Ngekulala etwaleni u-expect ukuvuka ujadile. Abanye ngabangena e-church, umuntu abesesiba spiritual kakhulu, azakhohlwa ukuthi kushada nakulani lokuthi ube ngcwelengcwele kakhulu.
Ye, sithathe leli thuba ukuthi sibonge umpostoli uMidian Dube. Baba Dube, sibongile ungadinwa kusasa.
Siyabonga Dube ba.
Siluqhuba lapha-ke udaba lwethu namhlanje.
Okwamanje-ke
sonke isikhathi sabaja silo Mike Hove.
Yebo, mthakazo omuhle zimpapo omuhle. Yikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumayigobe. Namhla kuhlelo sixoxalo iphithule maphosa owebandla elezaphu. Siqhubekela phambili ngodaba esiluqale ngeviki edlule. Lapho sixoxe lomnashe mtutsa owebandla elezanu PF, siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni. Awusitshela umbono wakho malana ngalokho okwethulwe inhlanganiso e-Transparency International. Besithi akukatshintshi lutho kwele Zimbabwe nxa sisixoxisana ngendaba zenkohlakalo.
Ngiyaphila buti Mike. Ngithande njalo ukubonga ukwemukelwa kuhlelo lwanamhlanje. Utshintsho lube khona but for the ways endabeni ze-corruption. Masibheka into zonke nje eZimbabwe ukuze uthole a basic service. Kumele umuntu eqale esokole eze fike esigabeni sokudedize ukuthi ethole i-service nje.
Uyazi maphosa elizweni kule board yona elenjongo yokulwisana ngalolu dubo lwenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Kodwa ingcwethi ezitshiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo. Wena ukubona njani lokhu?
Constitutionally and on paper izakh i-organization enhle kodwa ekufakeni abantu abarani izakh kulapho okwawonakala khona ngoba sibona umnankagwa efaka abantu ngokwazana labo. Sibona isiyedwa ngosikazi ka General Sibusiso Moyo Ulwesi Mathanda Moyo on his own konoko nje uhle kuyicompromise izakhe ngoba asithini ubaba uMoyo utholakala emele investigator yesakhe. Ngibona ngani into ezabanzima for umama uthi investigator ubaba. Sibona njalo isetshenziswa kakhulu endabeni zombangazwe lapho esibona besethuselana labantu abangavumelani labo bechiya abantu amele investigator ngendawo ze-corruption.
Abatsha bebandla le-ZANU PF bona bathi ibandla le-ZANU PF liyazama ukulwisana ngenkohlakalo elizweni. Ukubona njani lokho?
Akulanto abayaziyo ngaphandle kwe-propaganda ye-ZANU PF.
Kulabantu abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngeke alwisane ngalolu dubo ngenxa yokuthi amalunga yibo abatshontshayo besebenzisa imali kahulumende okungekho emthethweni. Asizweni umbono wakho ngalokho.
Ukhona na umthakathi owake wamaphambi kwesigaba sonke waziqamba ukuthi nguye umthakathi oseqede abantwana babantu esigabeni? Yikho okufana le ndaba kaMnangagwa le government yakhe bethi bayalwisa i-corruption. Kunengi ama-past events e-corruption esiwaziyo e-involve ama-government officials.
Hayi, sikuzwile iphithule. Qiba uhlelo uphosela amazwi wakho okugcina.
Okumele sikwenze njengelizwe ukuthi siqale ukulwisana le corruption into elula kakhulu. Izakhi ayisebenze ngendlela emele isebenze ngayo. Okwesibili, izakhi ayinikeze wonke ama-resources afunakalayo ukuze isebenze kuhle. Kumele njengamaZimbabweans sike siqakathekise ukuhlanzeka kwe-government yethu. Ngitsho njalo ngoba asikaze sikuqakathekise ukuthi siforce umuntu owakhizwa nge-corruption to step down from i-government esalinde ukuthi investigation yakhe yenziwe ngatholakale ngela cala esengaqhubeka. I think ngendlela lezi singaqala ukuthi sibe le effective way yokulwisana le corruption.
Hayi, siyabonga iphithule. Mthakazo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Namhla kuhlelo besilo iphithule maphosa owebandlele zaphu. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubela phambili sikhangela okwenzakalayo elizweni okuthinta abatsha. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele. Ukwanele kwanamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMikehobe. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Wamanje ke sike sizwe ubutuntukameli Nkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi omhle labalaleli abalaleliyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngingakangeneli zwini, ngithanda ukubonga bonke labo abathi intshumayelo zakho umsakazi, lo msakazo wenu ziyababusisa. Singathi uNkulunkulu angabezela kuhle bonke abantu bakhe labo abalaleleyo, njengoba ngisazi ukuthi abanye nje sebelalele okwalesi sikhathi. Namhlanje ke sizakhangela, njengoba ngangitshilo ukuthi ake sithi uyibuyelela indaba yokukhula komuntu opheleleyo njengamazwi esawathola kuLuka chapter 3 verse 52. Lapho sikhumbuzane okufundeka kanje, uJesu waqhubeka emhlakanipheni nasekukhuleni nasemfeni kuNkulunkulu nakubantu. Ngesikhathi sedlule sikhulume ngokuhlakanipha langokukhula komzimba womuntu, ukuthi ngokunye kwezinto ezifunakalayo kwezine ubana umuntu akhule engumuntu opheleleyo. Namhlanje-ke sibumkhayela isiqembu lesi esithi uJesu waqhubeka ekhula lasemfeni kuNkulunkulu nakubantu. Lapha kutsho ukuthi uJesu kakhulanga nje kuphela wahlakanipha waba lo mzimba womuntu obukekayo, kodwa wakhula emseni wabantu labuNkulunkulu. Nxa kuthiwa emseni wabantu labuNkulunkulu, kutsho ukuthi wakhula wamukeleka njengomuntu opheleleyo ozwisisayo. Njalo siyakwazi uJesu wayevele elemizwa njengabantu. Ukuba ukukhula emseni ebantwini kutsho ukuthi kumele lawo uzibone uyingxenye yabantu abaphilayo, wenze lokhu okukhangelekileyo ebantwini, ube luncedo emphakathini ohlala kuwo, ungaze wenza engathi ubuntu abusekho kuwe. Ngithanda ukuthi-ke kulezi nsuku bulekelela kithi sizwa indaba eziningi ezitshonisa umphefumulo. Ngidobhe enye yakhona le okuthiwa ngiyamabhemba. Into enjalo kayiniki umusa ebantwini, ngitsho abantu abanye sebephenduke babazinyamazana, abasakwazi ukuthi baphilisane njengabantu. Besikwazi ukuthi bakhona abanye abanithi, abanye ukudla, abanye abangelathando. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi esibona ukubana laba bantu ubuntu abusekho kubo, uJesu wakuba nodumo emehlweni abantu baze bamdinga lalapho nxa engekho. Wena-ke nxa ungekho abantu bathi kume mhlawumbe umlwane othi nxa ufika ebantwini baze bathi hawu savelelwa, kulanxa bebexoxa behleka kumnandi ungafika wena ngenxa yokuthi awukho emseni wabo, kawuzwisisani labo, ubone sebezithulela sebekhuluma ngamehlo, abanye bakhangele phansi. Ngobani abayakwazi ukuthi impilo yakho kayihlangani le yabo? Awulathando, kawuziphathi njengomuntu. Abanye sezitho labayizikhundla ezinkulu, lamabizo abasezibaba emlonyeni yabantu ngenxa yabantu abalamusa ebantwini. Abanye baphanjaniswa yinotho, abanye njengoba ngisitsho izikhundla. Angikhathali ukuthi isikhundla sikuphi, kumbe ngesombusazwe, kumbe ngesani, kumbe ngesechurch, kumbe ngesemsebenzini, banalo musa ebantwini ukuze ukhule njengomuntu opheleleyo. Zihlobo ezithandekileyo, asidingeni umusa ebantwini, sidingeni umusa kuNkulunkulu asiphathise ukuze sikhule sinjengabantu abahlangeneyo abapheleleyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo ingcwele, napha abantu bakho abalaleleyo, banike ukukhula okupheleleyo, bathi nxa sebethole ukuhlakanipha bathole lokubana babe emseni wabantu ukuzwisisana, ukuhlalisana, batholakale besemseni wakho. Silondoloze sigcine, sicela manje uzobona phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Singake hlukani wothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Inhlanganiso ye-World Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Incwethu kwezokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukuthi anqabele indlala elizweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalisa nguGibbs Dube ngisithi asidibaneni wapha 6 ekuseni.